ngidlala ikhoni ikhulile ndi asikho emathebeleleni ndivijini kuphela kulendlala khona ku-ithayilize lo mntu kale ukuthi urhulumente sephume ngama-measures kodwa kuqaliswe ngibana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo lendlala ukuthi abantu benedeke benyeshe ngurhulumente ukuthi bethole ukudla kusiya ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ulaumama lamndlela abantwana ababili uyakuthola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbeafika eight uyakuthola ukudla okulingana kusiya ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona moya ukuthi kule ndlala emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi nsuku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizileni intengo enkulu kangako.
Kunzima okumangalisayo, kunzima kuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nanxa kule drought siqalisa ukubona uduwo lwendlala ezifuyo kumbe lwabantu ngabo-ogasetembe but kathesi vela kulalito zispeak le nkomo sezidobha khona oku nje kwakumilile kwahle kwawoma kungakavuthwa so sikhangelela ukuthi lakho kuzaba nendlala ezifuyo kube nendlala yabantu lenyaka so kulobunzima sibili and yiko uhulumende sekumale program ukuthi elithi kugejwe amabholu kumele abakula amabholu khona kufakwa ama-part gator scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo umuntu esebhikane zithole igreen nedilele ekhuzenda manje kunakhe.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sibile kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kunjalo kuma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka.
Kunzima sibili kunzima yekho kwabesi uhulumende sethe ku-identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachibi sekuwoma kuyangubamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yekho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-pipe gator scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi imango emide kungavele kungalakuhle labantu labo bethole ukuthi bezincedise nge-village by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'thelo lakuye.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende eyayinzayo ukuthi ama-stakeholders wona abinhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.